Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kumpalakazi 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intsha yebandla le MDC ithi kayisoze ibuyele emuva lanxa kulembiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukuchitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera.
Asitshaye sabo umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu, asisakwesabi. Ente bona bazama ukuthi kona thina siyesabe size siyehluleke lokuyenza imihlangano.
Odokotela bathi umkhuhlane obuthiwa yiwo owawuhlasele umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ithefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali.
Bathi i-idiopathic ukutho ukuthi i-code yakho nakula muntu okwazi ukuthi kuyithi, but kulezifo eziningi ezenza ukuthi umuntu efanisa ukuba lama-problems ukuthi umphimbo.
Iningi selibuza ukuthi kanti ukuphi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Mary Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intsha yebandla le MDC ithi kayisoze ibuyele emuva lanxa kulembiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukuchitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera. Umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa obesembuthanweni wokuhlanyela izihlahla phansi njengoba bekulilanga lokwenza lokhu emhlabeni jikelele kuze kukhale umbhobho babaleka. Olinda uChamisa ubikwa ekhuthwe luhlamvu ekhanda. Kodwa ugatsha lwezombiko olukahulumende luthi akusiwo mbhobho okhalileyo kodwa luhlamvu lwentuthu ehitshayo i-tiegas. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, utshele iStudio 7 ukuthi mpela bekungumbhobho obujonge ukubulala umnumzana Chamisa. Sixoxe lomela isigaba seSouthern edale lePhalamende eHarare umnumzana Peter Moyo ongumsekeli kanobhala ohlela inhlelo zabasakhulayo kubandla leMDC esigabeni seHarare Province.
Thina lokhu osokwenzakala elizweni sivele asitshaye sabi lutho ngoba sesidibeke kakhulu siloko sihlutshwa ngabantu laba. So thina vele asisayithuki, even abantu sevele sebezondile sesithi kungcono lihleli sibulale. Asisayesabi umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu, asisakwesabi. Ente bona bazama ukuthi kona thina siyesabe size siyehluleke lokuyenza imihlangano. Kasiyekeli kabatshaye kababulale kodwa asiyekeli. UNkulunkulu nguye ozakwazi ukuthi kona abantu beZimbabwe bazakhululwa njani. Kodwa thina ngenyama yethu siyabe silokho sisenza khonokho.
Manje impilo yabakhokheli ke yaliyesabela ukuthi engxe ingagcinisa engozini.
Iveli isengozini kudala. Lathi sikhuluma sisenze nje sikhokhela ama-provinces. Abanye bakhokhela amalokhuzeni ama-district. Mina ngu-deputy organizer weHarare province. Asiyesabi lutho. Asiyekeli futhi ukwenza umsebenzi wethu esifuze siwuyenze. Abantu nxa besenza into engasiyo elizweni kufuze sikhulume sibatshele ukuthi kona into eliyenzayo kayisiyo. Hayi khona ukuthi kona basithulise ngoba bayadubula abantu. Bazadubula badubule basiqede kodwa asiyekeli. And impilo yethu ibivele isengozini kususela kudala. Sesitshaywe ngamamboma, amamboma sewubona ukuthi kona abantu laba vele seziyisikhokhoko abasayesabi imboma. ngoba sebashaya kakhulu sezizayo sazibuhlungu ekuqaleni kathi sivela sezwa nxa uhlala nabantwana endlini umbe lomfazi uhlala umtshaya kokuphela every day uchavele ngesezwa ukuthi lokuthi uyenzani yikho libona sezimbhobho kathesi ukuthi bafuna ukubulala abantu ngembhobho so imbhobho esasiye saba kudala bangatshayele emoyeni sibaluleke seziyokuba sesei kathesi wakatshaya umbhobho sehlala phansi vela sayesabi lutho ngoba sesidibeke kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo omela isigaba seSouthern edale leParliamente engumsekeli kanobhala ohlela inhlelo zabasakhulayo kubandale MDC esigabeni seHarare province. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uze waveza ukuba wayebulawa umkhuhlane bani ngempela sonto ewedza lapho kade kulombuthano wokubonga ukusinda kwenzayo kulandela ukugula kwakhe. UChiwengwa uthi ubebulawa umkhuhlane othiwa ngesilungu idiopathic esophageal stricture. Odokotela bathi lumkhuhlane ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ichefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali. Sixoxe lengcwethi kwezempila kahle udokotela Themba Manzini ukuze sizwe okunengi ngalomkhuhlane.
Like in this case because bathi it's idiopathic which is because yakho na kula muntu okwazi ukuthi kuyini. But kulezifo eziningi ezenza ukuthi umuntu ekwanisa ukuba nama-problems with umphimbo okuginya ukuthi ububanzi bakhona kube buncane uthi kuyabe kule ndawo ecakileyo ku-tube yakhona yokuginya naleyi and then ukudla kuyabe sokungasadluli kuhle kuyabe sokubanjwa endaweni yonaleyi because indawo yakhona isicake kakhulu compared to ezinye iindawo zakhona zonke. So uma sinika ama-causes akhona maningi but ajayelekileyo kule okuthiwa i-reflux ukuthi i-acid yabe ikhwela ivela ku-stomach ikhwela phezulu lakho kwenzakalayo ebantwaneni ukuthi yabe phongu engahlanzi esathi but ephongu ukhupha uchago. Yabe kusenzakala ukuthi kulabanye abantu abenza i-reflux ukuthi i-acid yabe ikhwela ithisa ithube naleyo kuginya ngokuhamba kwesikhathi indawo yakho niyabe ithisa leyana i-acid yakwanisa ukukala and sometimes yakwanisa ukuvala ukuthi ukudla kungangeni khonokho ku-common but kuthatha isikhathi eside ukuthi kwenzakale and then kube sokusiba lamanye ama-chemicals akwanisa ukwenza njalo ama-chemicals maningi angakwanisa ukuthisa ithube naleyo yokuginya and khonokho kuyakwanisa futhi ukwenza ukuthi indawo yakho nicake and then ivale and then but even kulama-cancers amanye enza njalo futhi ukuthi imi-cancer ikhula iyakwanisa ukuvala but in this case because bathi idiopathic esophageal stricture kutho ukuthi abazange bethole ukuthi kwenziwa kuyini.
Kodwa umuntu oke wafakelwa ithefu ulakho yini ukuthi abe lo mkhuhlane onalo?
Ye, kuyakwanisa ukwenzakala. Amashefu kulama-different types. Kulamanye angakwanisa ukwenza njalo. Ukuthi akwanisa ukuthisa ithubu yakhona naleyo yokuginya and then ayenze ukuthi ilimale and then ivale.
Abanye bathi njalo kuyandise ukwenzakala ebantwini abanatha kakhulu utshwala. Kungakho liqiniso?
Isi abantu abanatha kakhulu utshwala kusho ukuthi kwesinye isikhathi banathi imihlobo ethiyeneyo and unganathi imihlobo enjengabothototho leyani lamanye ama-types anjengabothototho a-strong kakhulu kuyakwanisa ukwenzakala ye ukuthi ayakwanisa la ukulimaza but it's not as common because labantu abaningi abanathi utshwala kakhulu but kabala-problem lae so kulezinye izinto eziyabe sezikhona phakathi kotshwala abakhona okwenza ukuthi kulimaze ithube naleyo kuginya.
Lo ke ngudokotela Themba Manzini ingcwethi kwezempilakahle ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. lokhu sekudaba lunye umongameli Emmerson Mnangagwa ubengekho emkhosini obuqoqwe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga okuthangazelela ukusinda akwenzayo evela eChina lapho ayelatshwa khona. Umnangagwa wayengekho njalo egcekeni lendizamtshina lapho uChiwenga evela kwelatshwa kwele China lapho ahlala khona inyanga ezedlula ezine. Lokhu kukhwezele inkulumo yokuthi ababili laba balubudlelwano obungasacacanga. Kodwa obengekho kwaze kwabasobala ngunkosikazi kaChiwenga uMary Chiwenga owayengaswelakali eceleni likamkakhe. Kodwa ukakathesi kabonakali emphakathini osekubangele ukuthi abanye njalo bathi umtshado wababili laba ukhanya usumi manzonzo. Siqoqe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sicubungule lolu daba sizwisise ukuthi kanti kuhamba kanjani.
Okulusizi yikuthi umama lwana lapho ngeminyaka besanda kuthatha amandla lomkakhe kube kuthi kuzo zonke indawo nje zomphakathi lapho indoda ebekhona lawo zesiba khona kodwa kulezi nsuku ukungaveli kwakhe kuyethusa kwenza abantu becabanga ukuthi lokho kungabe kuzula ku-social media kungabe kuliqiniso ukuthi bangabe bengahlalisananga kahle ngoba ngumama uthiyene uma wadi vele kukalutho wantu umbone hamba lobani. Lo muntu ngumama uJohn laye wangasoze umbori kodwa lo umongameli ovice president uhlezi umama laye imbona isikhathi esiningi bebe lokuphuma bebonke so kathesi kuyaphuma nje izinkulumo zokuthi kungani umama uyacatshangela ukuthi ngabe wathinteka ekufakeleni indoda so kungabonakali kwakhe lokhu kwenza abantu bekubone sokungani kuliqiniso ukuthi le ndoda wahlalisananga kakahle.
Kungakukhona yini okunye okungakwenzakala unkosikazi esesithani safuni ukubonakala emphakathini?
Akangikhona ukuthi unkosikazi niyo ngathi kafuni ukubonakala emphakathini ubengani uyathanda ukubonakala eseceleni kwendoda kodwa ukungabonakali kwakhe eceleni kwendoda njengendlela odethanda ngayo njalo nje ivile ungayisikho ukubonakala ukuthanda ukubonakala eceleni kwendoda ikakhulu umkhosi onjengowayizolo uyathanda akathandi yokuqakatheka ukuthi ebeseceleni kwani komunye wakhe so ukungabi khona emkhosini wayizolo yikho okudala ukuthi imicabango ibe mnengi ukuthi kungabe kukhona ngoba bathi kayinuka ingathanga so ukungabonakali kwakho umama ubona ngazathi kungathulwa nje kodwa kukhona okungabe kusenzakala.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koVulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Times Live lithi owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sylvia Kasukwere uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Leli phephandaba libe lengxoxo lukasukwere kwele South Africa lapho aphephela khona ngemva kokuhlukuluzwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokusuka kukamnumzana Robert Mugabe. Iphepha ndaba lobulembu be-internet elesite lithi owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko kuhulumende umnumzana Chinga Dube eloba kugwalo lwakhe olutsha oluthiwa Quiet Flows Dizambezi. UDube uthi wamisa impi eyaphosa yaqhamuka phakathi kwevuyo lezibra lelezandla kubangwa ukuthi kususwe ababengabezibra besuswe ezikhundleni zeZimbabwe National Army. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithike ezandleni zenu lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 0800 2024650318. Siyacela ke balaleli lisithumele zibe mfitshane ke indaba zenu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zibe nengi emoyeni lapha, njalo lingathuki likhulume kahle. Ye sixoxisane asizweni ke amazwe.
Linjani basakaza abahle, ukhuluma noNgwenya la eGoli. Siyabonga kakhulu ukusithumela i news indaba nathi ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi, ngoba sesahlala egangeni nje njengenyamazana, kodwa sinokholo lethemba ukuthi ngelinye lamalanga sizabuyela ekhaya singabaphilile. Noma nje isimo singathembisi ngezulu lingathembisi, kodwa okholo lukaNkulunkulu ngoba enguyodale konke okusemhlabeni, lokungaphansi kwamanzi lokuphezu kwawo. Nathi ngelinye ilanga koze kusilungele siyohlala kithi ke siphumule.
Sanibonani, nguLungisani wakaNdlovu, ngikhuluma ngilapha eJohannesburg. Malungana nodaba olunishaqisayo olwenzeke nge-weekend, abantu be-MTC besemarondela bezama ukutshala izihlahla, kwase kuqhamuka amaphoyisa abadubula. Ngiyalalela lapha i-comment kaJoseph Juma lo Melizana uPF, uthi yena amapholisa la awadubule abantu be-MTC asomapholisa ezana, futhi uthi ngabapholisa e-MTC ngabapholisa weKwaZulu wonke. Kwakwakubona ngakhonokho, ungumuntu ofike nini eZimbabwe? Kanti Joseph Juma lo akakwazi kanti ukuthi iZanu PF yihulumende, akakwazi ukuthi akula difference phakathi kwe-state ne-ruling party. Amapholisa iZanu neZanu ngamapholisa, amasoja iZanu neZanu ngamasoja, vele umahluka ukho. Vele ilizwe leli lingaphansi kwe-one party state, so nxa kwi-one party state vele there is no difference, umahluka ukho vele. Futhi le nto yokuthi yena adistance umnangagwa from police action, ukhuluma nje into engekho ubaba lo uJuma lo, umdistensa kanjani upresident ngoba nguye ofaka umthetho ukuthi abantu MDC abadutshulwe babulawe bonke? U-intolerant of i-opposition vele from the onset zisuka kuze kube namhla vele i-MDC ayifuneki. Isiko lezalu PF, i-culture ye-one party state yiyo vele eqhubekayo lapha elizweni leliyana. So amapholisa wonke aku-employ yezanu PF wonke vele ahamba ephethe ikhadi lezanu PF esiyavikela izanu PF at all costs, besebenzisa i-state machinery, ama-mass resources e-state to push ama-agenda wezanu PF, of which one of those agendas is to destroy and kill and to crush i-opposition, njengento yayisenziwa ngumgabe built up to i-Gugurawundi. So vele se-modus operandi esebenzayo kakhulu aba-operator ngayo even until now. Kusenzeka lokhu uJuma lo into ayikhuluma abayazi lo, uzama ukukhohlisa abantu, uzotshela abantu abazela izulu ngomkhuba wezanu ngezanu PF, acaba ngithi abantu abayazi lokwenza umnangagwa engathi ngumuntu oclean. Ngubani ongamaziyo kanti umnangagwa? Ngubani ongamazi umgabe? Ngubani ongayazi izanu PF? Siyadana kakhulu.
Mina ngingunjabulo Dubana, ngise-South Africa la. Uyazi kungizwisa ubuhlungu ma ngisizwa abantwana beZimbabwe lokhe bekhala nanje. Kanti kungani uhulumende engakhoni ukuthi azwe izikhalazo zabantu? Why uhulumende efuna ukuba lokhe yena engumuntu oplanayo engayenzi? Nje bayaphuma baya ngaphandle kwamazwe bayelatshwa babasikuni, kanti abangenamali zokugibela indizamtshina baza kuhamba ngani? Yazi mara nje mangisizwa le into le inzwisa ubuhlungu jonga. Mina bengicela ukuthi abantu bezanu PF bengabe lokhe bekhuluma into zamanga, kabakhulume iqiniso yendaba lezi. Abantu bayaphela ukufa lokhe bekhuluma amanga. Ayazi nje ukuba kwethu lapha ayisimnandi mani, kabalungisa ilizwe mani obaba laba. Kuyafika nini lokhe sikhala kanje? Ngibuhlungu mani, ngibuhlungu mani.
lawo ke ngamazwi nubalaleli bethu elingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imlayezelo emfitshane, ama 1 minute, nqayinde kakhulu 2 minutes, kodwa lingedlulisi 2 minutes ngoba siyabe senzela ukuthi senelise ukuthi sifake amazwi amaningi. Siyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Esikangele ezeMelika, iningi lamalunga ebandla lama Republicans lithi umongameli Donald Trump weleMelika ungcono kulo wake waba ngumongameli weleMelika umnumzana Abraham Lincoln. ULincoln wafa ngokudutshulwa engumongameli wazakala ngokwethula imithetho eyenqabela ubugqili babensundu, islavery. Uphenyo olwenziwe ngempela sonto luveze ukuba isilinganiso sabantu abedlula amachumi amahlanu ekhulwini, i-50%, bathi uTrump ungcono kulaba isilinganiso selichumi lasikhombisa ekhulwini, i-47%, abebandla lama-Republicans abathi uLincoln ungcono kulo Trump. Lokhu kwenzakala kukhangelelwe abanye njalo abazoyethula ubufakazi bokuzama ukususa umongameli Trump ngomthetho wedale lephalamende othiwa yi-impeachment ngesilungu kuyonale iviki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Kunzima ukuthi sazi ukuthi kuyazala ngikomona ngoba angithi ama-Democrats aseyiphushele ukuthiye ku-Senate ngenxa yokuthi sebeyihlazulile kulokhu zeni ku-Congress sisiya ku-Senate indaba leyo.
Ubufakazi obethulwayo wabubona njani wena? Buqotho yini ukuthi bungaxotshisa umsebenzi umongameli Trump?
Ya, ubufakazi obukhona kukhanya buyibufakazi obuqinileyo. Ingazi ukuthi baza kuthatha njani bona. Kodwa engakuzwayo oba indoda lana wangoyafakazayo ongumsotha, angithi yabona owazi wathi yena bangaze bakhathazeke ukuthi yena utestify emelana lomongameli. Yikho engikuthembileyo ukuthi-ke is credible ngeskill, ukuthi is credible.
Kodwa bona abakucele likamongameli Trump kunye laye umongameli Trump bathi bona akula bufakazi obuqotho ngoba konke okukhulunywayo yinzwabethi. Lo uyathi ngezwa uzibane sithi, kodwa akula olakho angakuveza mgceke ukubana kube lo bufakazi bokubopha uTrump. Wena ukubona njani lo?
Labo bazama sibele ukuthi bamdefende, bammele umongameli wabo. Kodwa sekusiya ngokuthi laba bayi abazayihluza le ndaba bazabe bephethene. Okunye futhi okuhluphayo ukuthi umongameli laye anto besethuthela laba abantu abayibo abafakazayo, okugoqela umama lwana lalwana umsotsha engiqambileyo. So ukuthi bebethusela khonokho kuzama ukuba ngumgoqo ukuthi abantu bazabafakaza. Kambana azahlupha khonokho kuzaba yi-test kind of to see ukuthi i-America iqinile yini kweze sisekelo sombuso.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ye balaleli ke le iStudio 7 sisakaza sise Washington DC liyakwanisa njalo ukustinta ntambama ngo 7:30. Colors, One People, ingoma kaLucky Dube, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakelikani ngesikhangele inhloko zendaba. Intsha yebandla leMDC ithi kayisoze ibuyele muva lanxa kulembiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukucitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera lapho kade kulomkhokheli wabo umnumzana Nelson Jamisa. Odokotela bathi umkhuhlane obuthiwa yiwo wawuhlasele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ithefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali. Iningi selibuza ukuthi kanti ukuphi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Mary Chiwenga yena ongasabonakali okwesikhathi eside. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithe sidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.